Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 21 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abasakhulayo abathi oyinhloko kahulumende eRhodesia umnomzana Ian Smith wayengcono kulaye balahlekile.
Kodwa ungahamba ilizwe lonke minengi kakhulu imisebenzi ecreatwa, hamba ewange lapha emakhelwane ama-power station maningi, ama-power station asevulwa, ukhangele echivu khona senza ethiwa yi-biggest steel mine emanufacturer in Africa ikhona apha echivu.
Abasakhulayo bebandla le-CCC bathi abanye babo elizweni lonke jikelele kumele babhalisele ukuyavota ngomnyaka ka-2023 besuse uhulumende osembusweni ngoba esehluleke ukuvuselela umnotho welizwe.
Indaba yethu yaphelele ikhothi, atisisekhothi ikhothi yalahla udaba lethu ngenxa yokuthi sasiphuzile ukuhambisa imaphepha.
Elebotswana lithi lizaqhubekela phambili liqinisa imithetho yokungaphi mahlayana abadinga ubupepheli kulelo lizwe ngoba lisithi inengi alilazizatho ezilomkanjo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abasakhulayo abathi oyinhloko kahulumende eRhodesia umnumzana Ian Smith wayengcono kulaye baziphuphela. Udaba lokuthi ongcono phakathi kwababili laba ngubani lulumathe enkundleni yokuxhumana eTwitter lapho abanye iningi abasakhulayo bathi uSmith wayengcono ngoba wabusa ilizwe liphakathi kwezijeziso zenotho kodwa wenelisa ukuthi ilizwe alizange libe lodubo olukhona njalo lezakhiwo lemigwaqo eyakhiwa ngesikhathi sombuso kaSmith lokhu kuqinile kule migwaqo eyakhwa phansi kukahulumende wakathesi othi yena ngemva kwenyanga ezilutshwana nje uthole imigwaqo yakhona isimangobongobo. Umnangagwa esethula amazwi okuvalelisa umuyi uretired Major General Sydney Bebe emathuneni eHeroes Acre eHarare izolo uthe kangeke wafaniswa loSmith ngoba wayeumhuquluzi wenotho njalo ezonda abensundu. Amazwi kaMnangagwa aphathe lodlakela oluqhamuke esililweni sikankosazana Mo Blessing Ali echidungiza ngeviki edluleyo lezinye indaba ezithiyetshiyeneyo. Abasakhulayo bebandla le-Citizens Coalition for Change bathi bakhuthaza abanye babo elizweni lonke ukuthi babhalisele ukuyavota ngomnyaka ka-2023 ukuze basuse uhulumende ngoba esehluleke ukuvuselela umnotho welizwe. Lokhu kwenzakala intengo yokudla lenye impahla yilokhu ikhuphuka ezitolo mihla ngemihla. Abongi labongikazi sebekhalele umsebenzi njalo inengi likhala ngokucithwa kwamagetsi lamanzi mahlayana. Umnomzana Tinashe Kambarami umgcinisihlalo wokugatsha lwezabatsha kubandla le-CCC esigabeni sakoBulawayo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhulumende okhokhelwa libandla le-ZANU-PF ubhidliza impilo kaZulu ikakhulu eyabasakhulayo.
Sibe le-program uhlelo ade silwenza olwe June 16 sikhumbula ama-youth awesowetho asukuma ngobuningi bawo elwisa i-apartheid eyayise South Africa eyayisibancindezele kakhulu lokhu kwayenzwa ngabantwana ngabontanga e-South Africa yikho nje sikwazi njalo ukuthi injongo yethu njengama-youth ukulungisa impilo yethu elakusasa lethu elakusasa elabantwana bethu sibe lemisebenzi into zihambe kuhle elizweni sikhiphe lamasela asetshontshile imali yelizwe sikhuthaza kakhulu abontanga ukuthi besukume ngobuningi babo beyiregister ukuthi bevote ukuthi nxa kusiyafika u-2023 sikhiphe uhulumende osehlukumeze abantu bayadubeka bayahlupheka abala kudla abala mali imali abaziholayo laba abasebenzayo azithengi izibhedlela zila mithi akula manzi akula magetsi into yonke le mali ayisebenzi yena lawo ma-RTGS abawatholayo so lokhu abadala abangeke bakwanisa ukuthi bekulungise but thina njengabatsha njengabontanga esikwaziyo ukuthi laba bantu laba lo mnankagwalezana uPF bamosha impilo yethu eyabatsha impilo emoshakalayo ayisiyo yabantu be-CCC kumbe abe-opposition kuphela abatsha abakuzana uPF lawo badubeka njengathi kodwa abakwazi ukuthi bezimele ngoba baphakathi komhlangano ongelale idea yokuthi ilizwe likhokhelwa njani ilizwe kumele lihambe njani ukuthi into zihambe kuhle abakwazi ukutshontsha njalo yikho sithe sihlangane njengabatsha sikhumbula iso wethu uprising eyenzakala eSouth Africa sikhuthaza labontanga ukuthi asisukumenini sikhiphe uhulumende wamasela making sure ukuthi ngo-2023 umuntu wonke uyahamba evota ngikhuthaza abontanga nje ilizwe lonke laseZimbabwe ngiyabonga.
Hello ke ngumnumzana Tinashe Kambarami umgcini sihlalo ogatsha lwabatsha ebandleni le-CCC esigabeni sakobulawayo. Siphinde saxoxa losakhulayo njalo isiphathamandla sebandla lezanu PF eBinga umnumzana kudakwashe Mavula Munsaka.
Ama youth e-CCC bona balohlupho olukhulu olukubana bafuna ukumelela ofulumende ukuthi ebayenzele konke ufulumende sebacreatele i-environment ukwenzela ukuthi labo benze amabhizimusi abathuthukisayo bona bafuni bamelela ukuthi simelela lelo langa lapha ufulumende we-CCC azangena khona yikho ukuthi ilizwe lilunge yikho ukuthi izinto zethu zisihambele kodwa hatshi ayisikho ngingakutshela khathesi okwenzakalayo kuningi elizweni leli kodwa bona bavala amehlo bavala le ndlebe ukuthi abafuni ukuzwa okumnandi okwenza uhulumende lo we-new dispensation ngunikele umzekeliso khona lapha eBinga sile ethiwa yi-biggest irrigation scheme yabulawayo crow iyarevitalizwa kathesi sokucreatwa umsebenzi eBinga nge-irrigation scheme leyi ithi bayalima bethi belima okutsheneyo beprocessa njalo khonapha eBinga ama-sunflower isiba yi-cooking oil kuyenzeka lokhu kusegcekeni ama-youth amanye siqalisa ukungena umsebenzi amanye azangena sile mayini njalo khonapha njengizelise eBinga kuthiwa yi-Mutshesu Coal Mine isanda kuvulwa layo abaningi abatsha sebengenile imisebenzi ku-coal mine leyo khonapha ku-district abanye baphiwe amabhoti amankalakati amabhoti ngohulumende abalungiseleyo amabhoti adurayo okumangalisayo bayenza imisebenzi eminingi-ningi ekuthi bezithuthukise khonapha ngunike nje umzekeliso weBinga kodwa ungahamba ilizwe lonke miningi kakhulu imisebenzi ecreatwa hamba ewanke lapha emakhelwane ama-power station maningi ama-power station asevulwa ukhangele echivu khona senza ethiwa yi-biggest steel mine emanufacturer in Africa ikhonapha echivu thina khonapha eBinga sibe senzela igwayishangani demu inkalakata yedamu sesicele thina kuhulumende ukuthi hhayi eBinga futhi amanzi la ahambe straight ekobulawayo futhi eqala ethelele lapha eBinga siyenze i-irrigation yethu silime abatsha bakubhizi kwathesi bagijima badinga insimu besenzani ukuthi uhulumende enjani ebasapoti kodwa nje kulalaba abakhalayo sikhathi sonke laba ababe-CCC laba futhi sihlale labo phansi sibafundise sibatshengisa ukuthi ilizwe liyakhwa ngabanikazi balo.
Abanye abacha abangekho kubandla lezanu PF bathi mhlawumbe labo abakulelo bandla bathola ukudla okuvela kuhulumende lokunye yikho lokhu besekela leli bandla.
Hatshi izanu PF ithi silinika ukuthi linalezithila inhlanzi, aliniki abantu inhlanzi. Iqembu lezanu PF linika abakhulileyo abagugileyo under i-social welfare ekafulumende. Abasakhula abakuzanu PF bathola umbono owezanu PF bathi bebone ulungile bagijima lawo badinga labo ongabaphilisa, bayaziphandela, bayazidingela imisebenzi, bayazilimela, abanye bayazibazela, abanye bayathengisa, abanye bathi inhlanzi njalo njalo okuchiyeneyo akula ophiwa yizanu PF. Abe-triple C basibabonayo bayesaba even ukuyothatha izimali kumabhenki bathi ngokwezanu PF thina sihambi. Laba kufuna yikukhala kuphela besegcekeni beba ngumsindo besola uhulumende. Abezanu PF kathesi ungathiwa kule misebenzi evukayo sebegijima abezanu PF beye-aplaya bezingenele imisebenzi. Yikho kwenzakala eBhinga, ayavula amakampani, ungakhangela kuyakhwa amaloji ayakhwa bayangena imisebenzi, ukhangele amamayini ayavulwa bayangena umsebenzi. Ngikhuluma nje ekholi isikhanda kuvula eyinye eLubimbi iyenza kathesi iyalungiselela la ukuthi ivule bafuna ukungena abatsha abakhulayo. Ama-agriculture activities ayenzakala kudistrict kathesi, abanye baphiwa ama-outgrower scheme ikotko belima besenzela izimali zabo, abanye babalima umumbu ngahambe indawo yabo lusulu besupply province yonke idla ivele eBhinga, bazisebenzela abasakhulayo. Kathesi uShangani lo ngimtshoyo abatsha bayakhuthaza ukuthi bebamba amasimu la betshaya i-irrigation besupply Zimbabwe yonke. Abezanu PF bayagijima ngoba bahlakaniphile, bayazi ibala lithi indigenization, bayazi ibala lithi empowerment, bayazi ibala lithi patriotism. Kodwa hatshi, abe-triple C babona ngani bengenza lokhu ilizwe liphucuke liphumelele, i-triple C asozivuse. So ababekukhuluma ukuthi hayi asisabhotijeni, asikhangele nini sikhale seceleni, akubancedi. Sebefuna umuntu ozabatshela ukuthi hayi liyafika nini lokho likhala, hambani lesebenzelana labezanu PF liyakhe ilizwe lonke labo ngapha eBhinga. Sithi muzethu belekamwibiya tuyagebia inyika yesu mupati wakamba nyika iyakwa abeni bayo.
Alo ke ngumnumzana kudakwashe Mavula Musaka, isiphathamandla sebandla lezanu PF eBhinga, obekhuluma ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le eBhinga ekalonga esiyabhuwa. Ngesikhathi kunanzwa ilanga leziphepheli emhlabeni jikelele ele-International Refugee Day, eleBotswana lithi lizaqhubekela phambili liqinisa imithetho yokungaphi mahlayana abadinga ubuphepheli kulelo lizwe, ngoba lisithi iningi alilazi zatho ezilomkantsho. Inani labeZimbabwe abayiziphepheli kweleBotswana selehle kakhulu eminyakeni emithathu edluleyo. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Umphathintambo obona ngezomthetho kweleBotswana umnzana Ronald Chamukuni ekhuluma isikhathi sokunanzwa kosuku lwesiphepheli ngomvulo uthi sekungena noma ngubani kweleBotswana ezodinga ubuphepheli. Uthi noma ilizwe lakhe lichothozwa ukuthi alifuni ukunikeza inengi ubuphepheli, lizaqhubeka liqinisa umthetho.
Accepting everyone just because they have entered our country and claim asylum when actually they do not qualify.
Asinyeke sithathe wonke umuntu. Kulabanye abachiya ukuba iziphepheli kwamanye amazwe begijimela kithi, yinto engikhathazayo.
UShamukuni uthi kumele amazwe wonke aphathisane ukugcina iziphepheli, hatshi ukuthi kusinde ilizwe lakhe kuphela. Amazwe akhe aza ngesikhathi iziphepheli ezifika 100 ezidabuka kwele Democratic Republic of Congo zabaleka enkambeni yeTongogara Refugee Camp eZimbabwe zachaphela kwele Botswana. AbeDRC laba babekhala ngendlala, kodwa iBotswana ilokhu engabanikezi imvumo yokuba iziphepheli ngokugcweleyo. kusenjalo kusele isiphepheli ezinhlutshwane kakhulu ezidabuka eZimbabwe enkambeni yeDuke Refugee Camp ngaphandle kwedolobho leFrancistown. Lokhu kulandela isinqumo sikahulumende weBotswana kwehlisa kakhulu inani lesiphepheli eminyakeni emithathu edluleyo. Abanye abeZimbabwe basanda kwalelwa isicelo abasikhweze emthethwandaba waphezulu sokuthi bengabuyiselwa ekhaya ngoba bezabhekana lobunzima. Omunye wayeyisiphepheli okhulumele Studio 7 ongafisanga uqanjwa ngegama uthi impilo isinzima bephila ngokuvikana lwabomthetho.
Indaba yethu yaphelele court. Court yalahle udaba lethu ngenxa yokuthi sasiphuzile ukuhambisa imaphepha. Siphila kanzima lapha lokho simelele ukuthi singezwa iUnited Nations layo siyasilahla kulanto abayenzayo. Kodwa iUnited Nations lugajwe ngabe luyasiprotecta kodwa it seems United Nations is now political. It is a genesis of a politician to achieve their political agendas. So there is no one who's helping us. We are just stuck.
Uthi okunzima ukuthi angeke babuyele ekhaya ngesikhathi udlalo laseluqala ukuqonga ngoba bona babaleka eZimbabwe ngenxa yezombusazwe.
We are now being treated as illegal immigrants. But everyone uyabona ukuthi situation ekhaya isisibanzima. On a daily basis, abantu bayanyamalala bayatshaywa. Manje kuzwenzakalani nxa lathi sesizafika ekhaya. So umumo esiku onzima ndoda kakhulu. Besicela ukuthi nxa ngabe kulama organizations angasinceda ngaphandle lapha sincede ngoba hey situation esikuyo inzima. Asakwanisi lokuhamba, asisebenzi, akula kuhle silabo abantu bethu bavulwa yindlala.
Ele Botswana libuyisele phose isiphepheli eziyinkulungwane ezidabuka eZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2019. Abanye babuyela bekhonona bekhala ngokuthi isimo asiqondanga ukuthi babuyiselwe, kukanti abanye sebephendukile elizweni bephila okungekho emthethweni. Iningi leziphepheli labaleka eZimbabwe umnyaka ka-2008 lapho kwaba lokhetho lokudinga umongameli olwaludlakela olumangalisayo. NginguMqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umdlali wokugijima uIsaac Mpofu oweZimbabwe ogijima wacatshela abanye emjahweni wenzelwa kwele South Africa kodwa katholanga isicoco lemali eyi 50,000 rands ngoba iskipa ayisigqokile singela nombolo emhlane useze wathiwa nguye owanqobayo. Kodwa leli phephandaba lithi uMpofu kasoze ayiphiwe imali ayemele ayithole. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi amapholisa ayehlulekile ukuchitha abongi labongokazi kade betshengisela isibhedlela seParirenya eHarare izolo. Kuthi kwezinye izigaba zelizwe abongi labongikazi kabayanga emsebenzini. Okwamanje ke sikhangeleke ezenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi beStudio 7 nalezi sakaza njengoba zinjalo. Ngibingelele bonke abantu umhlaba wonke eliphelele. Mina nguBanda Moyo kuward 9 kokomokwama village Kondolwane. Lapha ngitasikhuzini imhlolo bakithi iZanu iyabuya izokhampena lapha esigabeni sikaNdolwane inika abantwana utshwala, intshengu, ingwebu. Lokho asivumelani lakho singabahlali sithi no. Sithi no kuleyo mhlolo njalo abantwana bayatshayana batshontshelana amabhasikili. Sithi hayi hayi kungakhampena kodwa kungayenzwa. Sikhala ngabantwana ukuthi bayadakwa ugovernment ebuyezonika abantwana utshwala sihlupheka kangaka kula maphilisi siphila nzima kangaka besibulalela abantwana. Ngiyabonga nguBanda.
Salibonani basakazi boStudio 7 nabalaleli boStudio 7. Likhuluma lo mlilo wasenkaya kodwa ngusebenzani lapha eSouth Africa eJohannesburg. Bengithi ngiphilile khulekwe yami ngiyi-1 mhlawumbe nabanye labo bantu sibona ngokufana ukuthi kube kuthiwa ama-elections next year abakhona uNkulunkulu angenele ekuwine enye iparty mhlawumbe yona i-triple ke sibone mhlawumbe impilo ngaba ngcono ngoba eyi abantu bekhaya badonsa nzima mani impilo laphana ayikho right mani yabona lathi silapha nje sesithe ukukhula saqina uyacaikhanzi ofika ngenzini akhonokho uzosuka lapho lakho lapha nje kuyimali inyanga ngesikhathi sokuphelela ekhaya yabona infleka suke kuthiwa mhlawumbe kuyangena yangene nama-views amatsha lama yabona nje ukuthi nothi uployment into yonke
salibonani salibonani kwi-studio 7 igama ngiyunkosi namandla chuma ngokuzalwa ngisuke emflabhuze insiza ngokuhla manje ngihlala e-South Africa ngithi hhayi siyabonga iindaba zinezisipha zona kungabe liyahlala isiphi indaba njengakhonokho ngithi hhayi abantu bezanu p f abayeke ukubulala abantu abayekele ukubulala abantu bangabulala abantu besesaba umfana omncane uchamisa abayekele ukuchamisa ke ngene esitulweni etshintshi ilizwe etshintshi izimbabwe kukube nezimbabwe entsha umbuso omutsha hhayi sihlale egangeni bayekele lilungise sihlale egangeni ngoku ezimbabwe akuhlaleki into zomile ezimbabwe zomile izinto umfana lo omutsha engake ntshintshe amaxhegu layo ke phumule
salibonani kwi-studio 7 libingelela lonke bantu benkosi bantu abahle bantu abathandekayo lina elisinika iindaba ezimqoka thina lapho esithi sisezimbabwe esingazaziyo kodwa nxa sekukini hawu sizizwa kuhle zonke linjani bafowethu linjani lonke inkosi libusise ngomsebenzi eliwenzayo mna udabeni lalo ngathanda ukuthi khona ngabe liyaphuma phakathi kweviki ekuseni kwabe ngomvulo ngolwesibili langolwesithathu yikho lapho eyabe lilethuba khona kule ndaba lapho engithanda ukuyethula indaba kajonathan moyo kanti ujonathan moyo kuthatha kuphi ukuthi khona uchamisa ule phathwe elitsha ibandla elitsha selivulile ibandla lelivele likhona sintsha ibizo ngenxa yesenzo sikamonzora lezanu yakhe babe futhi basidlalise kubi ngakho-ke umfana omncane wawufana wakhona kuhle ukuthela abrande iphathi yakhe ngebizo elitsha elijajajajajaja yelo yes yeyeyeye ujonathan moyo vele angakelinge vele ukuzingenisa phakathi kwalolu daba ujonathan nxa wayengumuntu ngakabalekanga lapha ujonathan wasithwalisa lukhlubhu ngesikhathi sikamugabe iphosa le-ipa yayingeyakhe angazasimbuluzela thina come 2023 bazabona ukuthi yelo yenzani ye sokuyisikhathi sethu-ke kathesi isikhathi sethu kule ngoma le yama-soul brothers bekezelani madoda sekuseduze lapho esiyakhona and futhi njalo sesifikile siyeza uyasawundi ngewarning mfana ngapinde umfana kangene yeyeyeyeye lani linabantu linabantu bezimbabwe yayelifuza ukumanyana sihlupheke sonke kunzima akula nto ethengekayo ngitsho ukudla akukho impuphu kuyini imali kayikho sithwele nzima come yelo come 2023 siyanqoba
inechileko ndigambia kuphela nshimi munyeke isiya zimbabwe ibana bakashikwayo kubaaakamba ukuthi inkondo zilokuzwayi iseke yabujana muntu amwana abanye nipolitics mushowonzeyo ndikali makani akuyena kubamba chisi ivantu vabonayi ikukampena mulungu vabonayi ikuzya muzezo wabo kuvantu nyina chalungu kambo nankhubo takwa yeinyika yapambaniku chamba kutegwa wonse muzozobote abewazanundonga abewatripusi chizobotera mupurisa navamusoja navani zwake uli munyika ya zimbabwe valikule vakachijai mapenza yeyi ani nkondo zili kuzwaliro mwalangalako maningi ivantu valokukuti kuzanupf valanthu vangavasomezekwa valya mmali ya zanupf vi vantu vala manguzu ake yavujaya vananyina vi vantu vala manguzu ake yavutula vananyina ndipenzitule alyo mulinonyi ansotevovo nyingatakepoyo vujaya imali zakuula kuti muntu ajigwe mpuzi asi mmali zakuja kufozya maticha zakufozya manesa amadhokota avangu vose vavereka muli fulumende taziope but izakujeya vanhu kuti muntu akajigwe puzi rimari chamushovoli vovo chivi munyikezo yazima tukarekavo tuchinje fulumende kavotatoandoma narumba lovo
Studio 7 lijalonge konovapo tukabili longe nje elikustudio siyathaba ukwefukela izindaba ezimnani hamba siyacela ukuthi ake liqhubeze imlayezo le akukhulu lo okuthiwa kugawule lo akahlale phansi achume uyakwazi ukuthi etsholotsho kwenzakalani engabe belokhu egijima ekhuluma into zakhe ezingelancedo akusincedi ngalutho thina abantwana bayadubeka imtshele ukugawula akahlale phansi achume sekhulile arani business yakhe engaphokugijima lezinto ezingasozincede.
Minjani bantu be-Studio 7, ithona njani? Sithandekile, Tungamili, Ivansi, Ntanonoka, ngiyalicela bantu benkosi, kade ngafaka ama-odi ami ngabalwa. Hawu, ake libale shuwa, ngike mphendule ugawulelo. Kanti ugawule uhlala ngaphena, ehlala etholotholo bokwaphela khona abantu. Hawu, gawule. Kambe siluthamisa gawule ngawena, uzaqonda. UJonathan ungcono, wabalekela ekhinya, wena ulezibhulile ekhinya. Mbone ngani ngawula. Hey, asazi, zobuhle banyosi. Bye-bye. Mandlovu eMthupha. Ake libale ama-odi ami, ngiyalicela basakaza abathandekayo.
Alawo ke bekungamazwi enu lina abalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo ezithi +12024650318. Okwezemelika, ekuqhubekeni kokuqonga kwentengo yezitolo, abanye sebesola amacebo kamongameli Joe Biden okuzama ukuvuselela umnotho welizwe. Ekuqaleni kobhubhane lwe-COVID-19, uBiden wasungula inhlelo ezimbalwa zokuhlenga uzulu ebunzimeni obukhona, imisebenzi isivaliwe. Kodwa kukhanya akuncedanga. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York, umnumzana Busani Ntini.
Ngombono wami, ezomnotho yebo kazimanga kuhle, kodwa yinto ebivelisa kwenzakala kungalandaba yokuthi ngubani ongu-president, ukuthi ngubani umongameli. Yisikhathi sakhona i-recession yeza, akuqali namuhla ukubonakala lokhu. Kuye kwenzakala I think ama-early 2000, kwazokwenzakala enxa ko-2008 lapho sabona khona i-housing market kethi ingantwa imanga kuhle. Njalo siyananzela ukuthi lokho akwenzakali eMelika kodwa umhlaba wonke jikelele, izinto intengo yezinto ikhwelile, ungakhangela izimota zikhwelile kakhulu, ama-prices ezimota amanye se-double, ukudla emagrosa kudura kakhulu, ungakhangela le-fuel la iyadura kakhulu. So uma siyakhangela ukuthi imbangela kuyini, imbangela ikuthi vele i-recession iyabuya, kulo mqanso kube lokuyehla, kube lo mqanso kube lokuyehla, owathe singathiwa siyaqansa ngobuzima. Njalo siza kwehla ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa ungathi uyabheka impi ye-Ukraine, i-Russia, iphambanise kakhulu i-supply chain yokudla.
Manje ngokubona kwakho, singabona na ilizwe leMelika lisiba kusibanga esiphose sihambelane lalokho esiyasikubone kwamanye amazwe?
Hayi, ngombono wami angiboni ilizwe leMelika lisiwa lize litshaya ngamadolo phansi, ngoba ilizwe elile mthetho ethize. Ilizwe uma sikhangela ama-reserve bank alapha ayasebenza gadalala ukuthi alungise ezomnotho. Sikhuluma nje siyabona baya-adjusta interest rate, bazama ukuthi be-correcte izinto. Yebo, siyabona o-stock market, siyabona ama-bitcoin esiwa, kodwa iqiniso ukuthi kumele lokhu kwenzakala ukuthi belungise izinto, ngoba besibona i-housing market isikhwele kakhulu, abantu bangasanelisi ukuthi bethenge izinto. So mbona ngani kuzalunga okuyinto kwakhona. Yebo, kungaba le-recession, awuqali namuhla, izabuya ihambe. So hhayi, elemeli kambonani lama-safeguards aqinileyo, mbona ngani imithetho yalapha, le ngatsha ezikhangela kweze-economy zizobheka zilungise, wenzela ukuthi uma kusonakala abantu bengadubeki kakhulu.
Alo ke ngumnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abasakhulayo abathi owayeyinhloko kahulumende eRhodesia umnumzana Ian Smith wayengcono kulaye bayaziphuphela. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.